Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 kweNkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edale lePhalamende awebandla le-CCC asola usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokubalisa ukuthi baphenye udaba lwabantu abathinteke emsebenzini yenkohlakalo yachaywa ngumsakazo we-Al Jazeera.
Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi, akufanelanga sikhangelele okuningi kuye.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka liqotshisa amakhansila abathi kawasalandeli umthetho walo.
UMonzora yena vele imishini yakhe ngokubona kwethu ibingasi ukuthi akhonteste kulama elections, ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plani yokuthi akhonteste.
Abesifazana abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogcitshwe izolo eHarare bathi baza kwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona.
Kwathi u-ambassador to Sweden Priscilla Mfairambi ube khuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amalunga edale lePhalamende awebandla le-CCC izolo asole kakhulu umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuwalisa leli dale ukuthi liphenye udaba lwabantu abathinteke kumisebenzi yenkohlakalo eyachaywa ngumsakazo we-Al Jazeera ngenyanga edluleyo. Bekhuluma kuleli dale umnumzana Tendai Biti lomnumzana Charlton Wende bathe uMudenda uphambanisile ngokwalisa iPhalamende ukuthi ivule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokuba ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lingume ngomvulo ukuthi selikhulule imali yabantu abathinteka kumabonakude besithi elesihloko esithiwa Gold Mafia ngemva kokuba uphenyo lwalo luveze ukuthi abadalanga cala. Abasolwa ababanjelwe imali libhanga leli bagoqela isikhonzi sikamnangagwa umnumzana Hubert Angel, uKamlesh Patin lo Iwan Macmillan. Abathathu laba ngabanye babaphuma kumabonakude beveza ukuthi bahuquluza njani igolide lelizwe njalo besithi lakho bakwenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena olokhe engakatsho lutho ngalolu daba. Ake sizwe amazwi kamnumzana Wende esedalele ePhalamende ekhuluma ngalolu daba izolo.
You have got the power to change a resolution that is made in a plenary by parliament.
Yeah.
That you can rule.
Yeah.
Then you can then you can go to the second one. And also my second point of order is that this is the serious issue. We have seen that the clerk, Mr. Chokuda, someone who is facing corruption charges after the laptop were issued, is still part of your procession and is the one who is taking lead to advise you on an issue of such importance that involves corruption that has never been witnessed in this country. We want an explanation also on why Mr. Chokuda is still coming to parliament, because he's bringing this institution of parliament into serious disrepute. You can't face serious charges of wanting to buy a laptop for 9,000, then you still come to parliament and advise our speaker.
lawo ke ngamazwi kaMnumzana Charlton Wende olilunga ledale lePhalamende LCC obekhuluma edale lePhalamende izolo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo yikuthi kukhethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry, ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iParliament bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele iyenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapolisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimene sinjengalesi likomiti elizimelele liphethwe ngujaji elesikhashana esincane elikhethelwe wonalo umsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obufane obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala babotshwe, bathutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu ukulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanenga baphume besithi benza imisebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona khuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku zenja.
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma okuthile. Kuyabe kungasonto ezaletha umahluko ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo komiti iJudicial Commission of Inquiry, athi le nto yangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, le nto yangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khona lokho. Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi akufanelanga sikhangelele okunengi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo, layo uyaqanjwa ubekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuza bekhuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka lixotshisa amakhansila abathi kawasalandeli umthetho walo. Izolo lelibandla liqotshise umeya wedolobho leKaloma umnumzana Action Nyamukondiwa, lamakhansila athi wabo mnumzana Edson Muzira, Nigel Rosario lo Michael Mvura. Amakansila amathathu la aqotshwe ebandleni leli. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube utshele Studio 7 ukuthi abane laba baqotshwe ngoba bengasayenzi umsebenzi kuhle, wengezelela esithi amalunga la asengamalunga elinye ibandla angaliqambanga ngebizo. Kodwa elinye ilunga lebandla leli umnumzana Dan Moyo ongomunye wababethiwa baxotshiwe ebandleni kodwa babuyiselwa ngumthethwandaba utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Monzora akwenzayo akutshengisi ukuthi ufuna ukwakha ibandla leli.
Esinga ukuthi ukuthi kuma members ethu awe MTC njenge party iMTC sihlangane loduvo olukhulu landiyazi since ukufaka Tsvangirai izinto zonke eze MTC nje bezingahambi kahle abantu bebezama ukuthi bazifake ukuba ngumongameli womhlangano okungekho emthethweni okungekho constitution so thina si decide ukuthi hayi lokhu kumele kustophe so ngoba uDouglas Monzora lesquad sakhe bazama ukuthi force bephula iconstitution ye-MTC beappoint i-National Council engekho emthethweni ukuthi bavotele ukuthi bona bengakhontestwa kucongress icongress engazange yenziwe ngokusemthethweni lapho amabranchi lama-ward lama-district lama-province angazange abe-restructured kwenziwa ama-congress lapho ukuthi wona lawo ma-leaders azophuma lapho kuma-lower branches kuma-lower structures kube yiwona angama-delegate kucongress enkulu lapho okukhethwa khona in committee e-include u-president labo vice president so konke lokho akuzange kwenziwe ngokusemthethweni and thina sakuphikisa lokho and sile case which is pending e-Harare High Court lapho esichallenge khona umnumzana Monzora ukuthi yena atsho ukuthi ungene ngayiphi indlela since engalandelanga i-constitution yebandla lethu le-MDC
manje siyabona eqhubeka uMonzora lebandla bebiza abantu lokuthiwa i-recall elibona ngani akusoze kugcine kuncedisa na ibandla lezano PF
well uMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi acontest kulama elections ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plan yokuthi acontest akula ma nominations awenziweyo sibonile izano PF le CCC zisenza ama process siza ukunominate abantu so uMonzora yena abe busy ngakho ikuchuchisa indaba yakhe ecode ke delimitation evele nganakanga anything esingokuyazi ukuthi vele ukuzibeka akwenzile kuba umongameli weNDC akukho emthethweni and uyazi futhi ukuthi angeke azathole even abantu abangazimisela ukuthi bacontest ngaphansi kwakhe
manje elakusasa leMDC ulibona njani nxa kusenzakala ingxabano ekhanya inje
elakusasa le MDC kumele libuyele ezandleni zama-members awe-MDC zibuyele ezandleni ze-constitution e-MDC i-MDC mina ngokubona kwami yiyo iparty engakhulula iZimbabwe ngoba ile constitution eqinile kakhulu yabo CCC laba abana constitution and siyazi ukubana mase sisiya ekuthini sokusenziwa i-proper mass mobilization using iparty evele i-established njenge-MDC i-MDC siyazi ukuthi ngo-2008 yawina i-election uTsvangirai wasekumele angena abe ngu-president wasekungenela imilitary labo mnangagwa bayi-blocker so ma kukuthi siya eqinisweni nge-free and fair elections i-MDC sizoyivusa njengoba sisisho ukuthi kumele sikhiphe udakhi labantu bakhe endleleni ngoba yiwo abasiphazamisayo
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ilunga lebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele-Melika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele kuma.
Asambeni madoda siyovota.
Abesifazane abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogcitshwe izolo eHarare o-High Level International Dialogue on Women's Political Participation obuqoqwe inhlanganiso ye-African Women Leadership Network labanye bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona. Omunye obekulo umhlangano ngusakhulayo uKansila Sikhululekile Moyo okawadi 17 ephumula kobulawayo yena olandisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalumhlangano.
Ngithole imfundiso enkulu kwabanzi ikakhulu inkulumo ephathwe ngukhomishina uMajume ukhulume kabanzi ngohlupho lwepatriarchy ukuthi omama singasolani singaxabaniswa izinto ezikhangele thina kumele silwele ukubana sithole i-50-50 ngoba izikhathi eziningi siyabe sesisola ukuthi umama lo uthe usisi lo wenze lokhu sisodwa kodwa kuyimbangela yepatriarchy esikhangela ukuthi umbuso ebesiphila kuwo ngamasiko langenkolo usibisele muva singabomama njalo ngathola inkulumo ekhulunywe ngu Honorable Leonard Khoury ukhulume kabanzi ukubana ukukhalala akungeke wasisiza lutho laloba sihlangana lenhlupho kumele siqinisele sisukume sime singabontanga singabomama labagogekileyo ukuze sibe khona ebukhokheleni kwathi u-ambassador to Sweden Priscilla Mzairambi ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele kodwa kusuka kusilele ukuthi nxa usumele ungene ebukhokhelini ukhankase kudingakala imali esuka ingabi khona ibe isincindezela umama uchiye umbuzo omkhulu ukuthi umsebenzi wenzakele ama-NGO ayawenza uncedisa umama ukubakhulisa emfundisweni lokubaqoqa lokulungiselela ukubana bangene ekhethweni kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi bathole ukuncediswa ukuthi umsebenzi ababe bewuqalile uphutshe indleko ngoba umama uzadingakala ukuthi ufuna ukuba ngu-member of parliament untanga laphana akhiphe $1,000 uzayithatha ngaphi ingxenye yosasesikolweni ule mula ayikhangeleyo ule yakhe impilo asayikhangeleyo ngapha useyecabange ukuthi ufisa ukuphatheka kwezepolitiki ngibone kungumbono obanzi awunanzeleleyo lowo ngakho nxa abakhokhelayo besanelisa ukusincedisa ukuthi sisukume lathi kumele sisukumise abazayo abasemuva
yibaphi abanye abesifazana abakade bekhona kulo umhlangano labo abathole inkuthazo
nginanzelele kumbuthano bekhona ama-junior parliamentarians bekukhona abagogekileyo bekukhona ubukhokheli obutshiyeneyo ngezomdabu ngezenkolo sihlangene sihlaziya silalele imfundiso enkulu ebesiyithola njalo kulokhu ebesikuxoxa nginanzelele ukuthi i-government yethu ibe losekelo kukho engithemba ukubana njengoba sikhangela ama-elections ka-2023 kuzaba nomahluko ngoba inkulumo le ifike ngesikhathi esihle sidinga ukubana i-50-50 ibe khona ebukhokhelini obuzaba khona ngakho wonke amaphathi abe khona ubukhokheli bonke bebukhona babomama kumabandla atshiyeneyo sikhangelele ukuthi kuzaba lomahluko ngoba inkulumo yethu ifike ngesikhathi esihle kakhulu.
Hello ke ngukansela sikhululekile Moyo okaward 17 ephumula kobulawayo obeqoqa ecingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula iviki yokunanza ezamasiko eBinga ngeviki ezayo. Leli phephandaba lithi njalo uhulumende uzakwakha isiphala sembali iNational Gallery edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla kuhambo lwakhe lwamalanga amathathu. Lolu hambo lukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona ndinjani ngapha nothina siyaphila ngapha ngosunami lona indaba ye-gold mafia yizo indaba ezixosha ama-investors into exotic ama investors akusama sanctions yiyo indaba zama gold mafia lezi indlela ezihengwa ngayo ukuthiwa ninini sokuthiwa sekuqedile uphenyo and then abantu laba ukuthiwa abanakho ukwenza imali zabo ziklini kodwa bayazi ukuthi babheka imali zalaba bantu emabhenki bayazi kahle kamhlophe ukuthi imali zokusela azihlali emabhenki yizo izinto ezibuyisela umkhono welizwe emuva izinto ezibuyisela ilizwe emuva zona zona lezi bayazi ukuthi bengaphenya bagcina bephenya futhinteka le first family siyabonga umsebenzeli wenza istudio 7 ngingabe imoto etanko
ngemsakazweni nemsakazweni istudio 7 linjani wasakazi hayi siyabonga hayi yabona kula mabandla amabili axokozelayo ezimbabwe angeke vele thole lutho ngile kadaglas monzura lo witness dube le sokusiza izabo lawo mabandla omabili ayehluleka sokusithi vele nga-ahle engini kwamanye amabandla kuketulwe izanu kusali MRP lekachamisa yiwo amabandla esiwabona engane yalo mfutho lawo hayi lawo amanye hayi njengezaphu yona hayi kayephumula mpeli ngoba yathatha abantu yabasalenda kuzanu isiphuma futhi isiyena sizimele yodwa vele yahamba yasayina i-unity accord hayi madoda bantu bezapho lalikuvumelana umlungena kwe-unity likwakhile kufuna ukubusa lalimvumelana umuntu owanethatha izinqumo nalikhona waye lalingamyaleli ukuthi hayi lapha sokuphambanisa mdala hayi madoda thina sesifuna into ezintsha manje sifuna into ezintsha manje sihamba la bafana abancane omqondisi moyo ochamisa yiwo afuna sihamba lawo manje hayi izaphu kayihambe iyephumula katshana le ye izaphu vele kahayi vele kayisi sifana nento engekhoyo le kadaglas monzolo owitness dube alaphana kusematopeni yekajabo witness kusematopeni lapha thina sesifuna abafana balo mfutho awazaketulisan out siyabonga
balaleli wesudio 7 balaleli wesudio 7 ninjani ngifela iqinisa lokhuluma wasejabuwa elupane ekhanda hama kuzanu nje waphula umthetho wazi ukuthi hayi ukhululekile umthetho wakho umthetho uphethe umthetho uhleli phezu kwawo naku manje lokho kwakubanjwe Al Jazeera lokho naku manje sokuphosela eceleni nje akusabalwa akusayiwauthiwa kwakuyinto nje esebenzayo songathi nje hhayi bekungumdlalo nje ukuthi bethathe lelo golide belihambise emazweni belithengise emazweni hhayi kubomnangagwa ngoba ngabezanu hhayi akusindaba zaludo bazidlele nabo-enjeli babo bazenzele umnotho wabo bebodwa bakhohlwa ngabantu abaphakathi lapho ezimbabwe naku nelena ihawu leli lalifakwe airport yakobulawayo lakhishwa lelahawu kungalasizathu indaba yakhona yaphelela emoyeni amatshe itshe leli lalifakwe ebhalagwe lakhishwa naleliyalitshe lilala indaba yakhona yaphelela emoyeni ukusho ukuthi vele izanu nje mayiphethe into inzinto mayiphethe yezwe izanu imoshile izanu hayi into yakhona vele bayazi ukuthi yaphelela emoyeni ivini nale golide manje sisase nobupishipishi kodwa siyogcina hayi indaba yakhona ipholile yaphelela emoyeni hayi nendaba yegoground ukuthiwe izinduna zizoyingena nakhona iphelele emoyeni ukuthi izinduna zizoyingena ngasizathobani zizoyibamba ngasizathobani kuyikuthi nje kufunwa ukupholishwa nje abantu ukuthi kuthiwe ngathi indaba yegoground hayi iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa ma izanu seyiphumile hayi kuyikuthi izanu sekhona la matshe naloli hayi lakhishwa airport kuyokhulunywa ma izanu seyiphumile hayi ukuthi izanu ma isasembusweni njengamanje manje izanu ma isasembusweni hayi sikhathi 1
VO Ndebele VO Ndebele siyabulisa kwelo cala bulela nje usiphakela indaba nisithathe nisibeke ezimi nisithathe nisibeke kwelo kwamthwakazi noba asikho apho ngokomqondo sivele sibe lapho yangawuthixa nganani bantu benkosi anipha amandla soloko nisenza njalo kona kona kukholula nxa kusondela ukhetho zininzi into ezenzekayo kodwa siyathandaza siyacela uba ngaba yanga izimo inganokhetho olunoxolo nothando kungabikho bantu balimalayo yanga umthetho ungaqinisa isandla umthetho wasezimo ukhusela abantu basezimo ndithi kuni bantu benkosi huntshu ndimbiza ndise Eastern Cape apha eSouth Africa ndingu-MG inkosekhaya mgadeni ndithi kuni qhubekani nisenza njalo siyanilandela siyanibeka kuThixo enkosi
sawubonani njani basakazi njani mthokazi womhle okhuluma ngumasenga awu ama-odiya bogqumshelele yangena everyday thina siyafaka lapho ngari wadlali angazi ukuthi waye kodwa anyway inhlanhla yabo sizothina kumbe ukuthi bona bayaziwa ngasi hayi sobenze vote abantu bakithi ekhaya singakhathathi enyaka izanu PF yaphuma ubona upresident wakhona lo esesaba ukumemezelila ngalokhetho uyazi ukuthi abantu vele sebekhadile yibo basafuni abasayifuni izanu izanu sifaka nje le donkeboyileyo idonkeboyileyo iyabinukela abantu nje siswele umuntu ongayihudilela ehlathini ayegebhela phansi sifala lokho lezalukazi emakhaya abasayifuni manje bona abantu bakholisa ilokhu zeni okungamabele lokhu abasayifuni labo sebefundile sebesazi ukuthi kwafuna kufanele batshintshe fake batshintshe ngoba awusizi ukuthi ngabe lokhu ubophe inkabi eyodwa ejogweni bayazi abalimayo angeke ubophe inkabi eyodwa ejogweni noma isihambi lala ekhubeni ulokhu sithi hayi right ufuna ukulima ngayo injalo ibonisa isiza kufaveti siyahluphe dothi lezi zinto lesome eziphume lezi hambe uyehlala emaplazini khonale kukhathele ngakho lokhu
ye sanibonani sanibonani sibonge ukuthola izindaba mhlala malanga kustudio 7 singabalaleli bayo sithi sifake nje umbono ngamafishane mayelana nama-mines okutholakala ukuthi kunobugebenga thizeni obukudlela eceleni sithi ha okwelizwe lethu kunzima kodwa ke sibona ukuthi ilizwe lethu selaba kakhulu ekuhluphekeni abantu bazijwayeza ukuphila ngokusela kanti kulokho bengakuboni ukuthi bazibulalela ilizwe ngoba ma uzokhipha into ezinjengamagolide iplatinum konke into ezinjengalezi uzihambise ngaphandle ngulu usuka sizicabangela wena wedwa lo mdeni wakho kukanti ezinye iy'ngane sohlala sihlupheka njalo nje so ngokunjalo singanawo amaningi kakhulu ukuthi singathini kodwa sithi hayi ezilonga umthetho usebenza kungathathwa sayidi kulungile nakho lokhu kodwa okuhlungu ukuthi kutholakale abakhulu beyibo labo abaphakathi kumbeni abathintekayo kulezo zigameko ezenzakalayo ngokunjalo bathandekayo ngeke ngibomude kakhulu okhulumayo ngumuzikali Ndebele wesigabeni sakomasendu ePlumtree umntwana kaNdolilo Ndebele Vivian Ngwenya ngikhuluma kwele South Africa Studio 7 ngisithanda kakhulu ngithi kubalaleli asimameleni Studio 7 mihlala malanga ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukwenzakala elizweni lethu ngamafishane ngiyabonga
basakaze Studio 7 sanibonana ngihlale phezu kodaba ngingachitha isikhathi simzile uGawule esechifta iblame esesunduzela kumaqembu aphikisayo ongakhohlisa abantu baseZimbabwe babuGawule asibozithutha maybe abakudala lalibakhohlisa yibela lingabakhohlisa bevume but thina abatsha lingeke lisikhohlise iqembu lakho iZanu PF yehlulekile umnotho uyawa nje iZanu PF ngokusela benu iqembu eliphikisayo kaze libe sekumbusweni loba yiningi lina elithethe umbuso ngo-1980 yonke into ihamba kahle noma wayekuma-sanction uSmith neRhodesia yakhe kodwa yonke into yayihamba kahle abantu bakithi babekhona lapha eZimbabwe besebenza khona lapha eZimbabwe abazange begcwale amazwe wonke njengamanje begcwele amazwe wonke abagcwale amazwe wonke ngaphansi kombuso wenu wezanu PF lelo oluwuvikela ngoba nalo sidlalisuthu ungakhohlisa abantu baba siyayazi yonke into nichifti blame ona ukhulunyiswa ngoba uyasutha ukhulumele sakho isisu lomuli yakho uyasutha kodwa abantu baseZimbabwe bagcwele amazwe wonke ubuso ukhuluma amanga into engekho ngumuntu omdala ukhohlisa abantu uthi amaqembu aphikisayo wawusa umnotho ukhuluma into engekho umnotho uwiswa iqembu leni ngoba ningamasela lonke lo mongameli wenu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulosakhulayo Ernesto Aguila owedolobho le-Orange County esigabeni se California odutshulwe wafa ngemva kokulwisana lepolisa kade lifuna ukumxotsha esitolo lapho ayetheswa icala lokuntshontsha. Emfanekisweni kamabonakude ipolisa lilwisana lomuyi lizama ukumfuqela phandle baze bawiselane phansi. U-Aguila ubonakala efaka isandla ebhantini elinye ipolisa elimemeze lisithi ulombhobho wasedutshulwa ekhanda wafa. Isehlakalo lesi sicunule abaningi abathi umuyo ubengafanelanga ukuthi adutshulwe. Isikhathi balaleli ayisavumi ukubana siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba. Amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC asole umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuzama ukubavala umlomo ukuthi bakhulume ngodaba lwe-Gold Mafia. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeke liqotha amakhansila. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngu Chris Gande.